Uhulumende uthi yenelisi kubhadala izisebenzi zakhe ngedola lemelika ukuyinsika yenkinga zakhe ezilokhu ziselekana mihla ngemihla. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi nxa uhulumende engavele abhadale izisebenzi zakhe ngedola lemelika, umnotho welizwe ovele ucuba uzahle uguqe ngamadolo. Ingcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okumangalisayo ukuthi umphathi ntambo uNcube wazisa ukuba imali isikhona isikhwameni sikahulumende kulandela ukufakwa komthelo we-2%.
Ye, bekumele ukuthi nxa esithi yena uhulumende esithi kala ma-US dollar ufanele abanikeze imali ehambelana lalokhu abakufunayo, ngoba nxa engasabanikanga khonokho bathi fana abayenelisike emsebenzini. Umthuli Ncube wathi yena esefake umthelo we-2% wathi nasokule budget in surplus, kanti imali yakhona kanti isetshenziswani nxa ingasabhatala izisebenzi. Uhulumende wethu vele unguhulumende owamanga kakhulu, iqiniso.
Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC koBulawayo unkosazana Rita Ndlovu uthi sokusobala ukuthi uhulumende usehlulekile, njalo kuyabonakala ukuthi kalayo imali yakwamanye amazwe yokubhadala izisebenzi.
Okokuqala, inqabe sithi bangazake bawenelisi ukubabhadala ngemali eliya ngaphandle kwelizwe, baqinisile ngani ngoba kabanayo leyo mali. And nxa ucabanga kuhle, imali yona le khona esetyulethayo eyama-US dollar nama-rand yimali ezisebantwini, ayikhona imali evela ku-government. Yimali vele esebantwini engaziwayo lokuthi ivela kubani. So bangathi bayababhadala ngemali yona le US dollar iyabe iyimali kabani, ngoba kakula uhulumende enje vele usebenzisa i-bond note, kafuni ukuthi kube semthethweni ukuthi basebenzise either i-rand kumbeni i-US dollar official. So uzathi kubhadale ngale, babhadala ngaleyo mali bevele beyithatha ngayo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu uthi kuyabonakala ukuthi uhulumende usethwele amagabha avuzayo, ngoba uyazama ukuvala la kodwa kuvuze laphayana.
Laba sokunenkinga ye ngasimbali esindebele ithi system ukuthi into yakhona ayisasebenzeki vele. So into sokudubuka nje izinto laphana but eziveza ukuthi umzimba lo ongawubheka njengomzimba weZimbabwe ubambe umkhuhlane ongaselaphekile. So ngezindlela sokubuya okungama, uyakhumbula ma bekukhulunywa ngengculazi kuthiwa kunento kuthiwa ama-opportunistic diseases lana adubukayo nje ngoba vele into yonke seyiyonakele. So umuntu weZimbabwe osebenzayo uzicabangela yena le muli yakhe ngoba uyasebenza. Why? Isizathu yukuthi uhulumende naye akabhekelanga, akakhangelelanga abantu, uzikhangelele yena namandla akho okufuze awasize.
Kodwa uNgwenya uthi okunye okungaba kubangela udubo olukhona yikuthi uhulumende uyachaphaza imali.
Nxa ilizwe lethu likhangelane lokhetho ama-elections, uhulumende abebhizi ejika izimali zonke indawo, ejikela amasotsha, amapholisa, izisebenzi zakhe, kuthengwa izimota zokukhankasa. Kanti kungani nxa abantwana besithi bona sebefuna imali abayisebenzelayo kwaya sokuzima okuzima ukuthi udinga imali yakhona? Liqiniso, nxa ingaze izuzakale kumbe singathi iyazuzakala, kuza kuba le inflation, ngoba abathengisa izimpahla lokudla bayethi bekhweza labo izinto zabo. So singathi khona ngesikhiwa iyabe isiyi wage push inflation.
Imizamo kahulumende eyokulungisisa lolu daba ikhanya isehlula. Nanku izisebenzi sithi azifuni kuhlala phansi zikhulumisane laye.